sele kulabanye abalehlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lapha nekho khona. Kulabanye ababona ngazantu abona kumele ukuthi ngabe labo yiba bangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo kolapho okhuluma into yeqiniso. Konke balamanga abantu bonabo. Baqalise besithi isitoyitoya silwa le-corruption. Jike manje sokuvuka sokubotshwa labomeya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona ku-MDC, amasela akhona ku-Civil Society, amasela akhona ku-ZANU PF. So into yabona yindizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance. Abanye sizwa ukuthi abathuka izimali udluka amanga ngokuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokuthengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba uSu?
Uthanda Nyamuzwa uyakhuluma, kodwa yena umlalelisisa ilanguage yakhe ngani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe ke-lockdown yangikhona-ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokhadani kuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisila mhlaka 31 July kumele kwenzakala ukuthi ngaso MDP Alliance, kodwa-ke libandla okuthiwa ngelikangalivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgqabo esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo indawo ezilayo ibangazifike ngoba amasotsha ebavumela ngoba efuna ukukhipha umgqabo afake umnangaso. Yikho kambe siyakwazi ukuthi kune-COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahlulu zegugrawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kuhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segugrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba lamalungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sometimes kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 ayalandelwa, bazalandela, akulantwembi ngakhona lokho.
Ye nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngisala singakufaki lapha ngoba asisuke wedwa wabona ugurawundi lani ngaba kukhehlu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-Section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale u-Section 58. U-Section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafuswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-Section 59 sicale sabala u-Section 58. Okwesithathu uthi u-Constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngo-COVID-19 lokhu, mina mkowo ngimbuzile ungarivumi ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19. Wehlile kungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabe beminyene begqoke izikipa ezimnye ama, ngakuthumezela le vidiyo yangikhona. Ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntanethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya kujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana naye. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, sebeqedisa izanu yaphiyaye uthina masa wathi yena yinto yabo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayilandlo Section 59 ngabantu abajonge ukugenqula uhulumente, kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ityena uhulumente kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumente bengasikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho. semthethweni.
Yes, nanto ke udaba Ndlovu. eSouth Africa kukhona i-curfew la kwamanye amazwe kodwa abakhulumi lokhu okukhulunywa eZimbabwe. Uthini?
Uthilo uSilanda ukuthi eSouth Africa kuqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku. Lapho eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi ngesekuhlwanekile saba sezindlini. Laba abangela mahambelo-ke abangela ezathu izimota-ke lokho ebelayinile okudlukho. Lona abathayela esedorobheni bahlukuluza ngamaxotsha lamapolisi. Kuyaqanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha usesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani abantu basoze-ke bavikela soze-ke babe lama-maski asoze babe lama-sanitizer. Kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.